sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2018 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
ukuthi umvulo mhla ka 30 Ntulikazi ilanga lokhetho.
Umongameli Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho luza kwenziwa mhla ka 30 ngoNtulikazi, kodwa ingcwethi kundaba zesisekelo sombuso ithi wephule umthetho.
Bona kuyisenzo esibi kakhulu, isenzo esincindezela abantu. Kuyasibonisa nje mhlophe ukuthi kusaqhubeka kuyaphambili ukucindezela obusenziwa ngumnumzana uMgabe lo. Mnangagwa uyaqhubeka uyaphambili ngakho. Njengebandla lezaphu sidanile njalo sididekile ngalesi senzo.
Umthethwandaba we-Constitutional Court walile namuhla ukuvumela isizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ukuthi zivunyelwe ukuvota kulolu khetho. Iqembu lomdlalo wenguqu elemathebeleland select team selifikile eLondon kweleBhilithane ukuyadlala imidlalo yenguqu yomhlaba e-Confederacy of Independent Football, i-CONIFA. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho lokudinga umongameli, amakhansila kanye lamalunga edale lephalamende luza kwenziwa mhla ka 30 ngoNtulikazi. Umnangagwa uhle wazisa njalo ukuthi umthethwandaba owamukela amabizo abantu abazancintisa owe-nomination court uzahlala mhla ka 14 ngoNhlangula. Intatheli zindaba yethu uGibson Bebe uyalandisa.
Lokhu kuphume kugwalo ndaba lukahulumende olwe Government Gazette kwagcizelelwa yikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission zekhi ehle yaveza njalo ukuthi kungaba ngutshikilo bhanqa njengalokhu okwenzakala kukhetho luka-2008 phakathi kwababili abayabe bekhokhela luzaphindwa mhlaka 8 Mpandula olwe runoff. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission zekhi unkosikazi Priscilla Shigumba uthe ukuhlelwa kwelanga lokhetho sokusitsho ukuthi abantu beZimbabwe sokumele baqaphele imibiko esemthethweni ezakwethulwa yibo ngokuthi ukhetho luzaqhutshwa ngayiphi indlela hatshi ukulalela amahungahunga.
The Zimbabwe Electoral Commission hereby notifies the general public.
IZimbabwe Electoral Commission ithanda ukwazisa uZulu ukuthi umhlonitshwa umongameli Emmerson Damso Mnangagwa usephalule ngokusemthethweni waka-Section 144 ukuthi umvulo mhla ka-13 Ntulikazi ilanga lokhetho lwelizwe leZimbabwe elokukhetha umongameli, abameli bedale lephalamende labamakhansili.
Izekhi yazise njalo ukuthi abantu abanesifiso sokuncintisa ezikhundleni ezithi esikamongameli welizwe ezokuba ngamalunga edale lephalamende lokuba ngamakhansila embusweni yezabelo balakho ukubhalisa amabizo abo mhla ka 14 Nhlangula. Iphinde yazisa ukuthi izafaka indawo zokuvotela zibe zinengi endaweni ezilabantu abanengi abazavotela, njalo ithe abantu abangenelisi ukubhala loba abangaboniyo bazancediswa ngabantu abazikhetheleyo hatshi ukubanjwa ngamandla ukuthi umuntu okhethwe ngabebandla loba abavotisayo abancedise. Ingcitshi ecubungula ngezombusazo umnumzana Pride Mkhono uthi laloba besamukela ukwethulwa kwaleli langa lokuvota kunengi okungakalungisiswa okuzenzwa impumela yalo ingathenjwa lokwamukeleka.
Kuyinto eqakathekileyo nxa sikhangelelane lombuso wedemokrasi okumele ube khona eZimbabwe, kodwa sibona njalo ukuthi kulama problems amaningi ngelanga leli abalifakileyo ikakhulu isikhangele ukuthi imithetho eminye ekumele ifakwe kungakabi lama-election enziwa yenziwanga ikakhulu isikhangele into zokuthi umbani uzabe gcina i-database ye-voters roll njalo ama-police station akhona vele mangaki ngoba akagazethwanga sabakwazi ukuthi mangaki sizwa kuphela esithi bona bangezele ama-polling station kodwa ungacaci ukuthi angezelele ngaphi njalo emangaki
osakhulayo engunobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye laye uthi laloba kuqakathekile ukhetho bekumele lwenziwe ngemva kokulungisiswa kwenguquko ebifunwa ngababandla aphikisayo emthethweni olawula ezokhetho ukuze impumela yamkeleke.
Kule mibuzo eminingi mayelana ngokhetho lolo luzayo ngoba kulama reforms esiwakhangelele ukuthi ayenziwe in the next 60 days ngoba sifuna a free and fair elections, sifuna abantu bakwanise ukuzikhethela abazabakhokhela. So sikhangelele ukuthi sibe lama answers to ama questions ukuthi the diasporan vote siyabona ngathi constitutional court iyalile ukuthi ama diasporan vote party abantu labana baphuma elizweni kuyibangela ukuthi i-economy yethu engafunctioni kuhle njalo they contribute a lot to economy yethu and the FSA.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthe bekuvele kubuya lokhu njalo sokuyisikhathi sokuthi izizalo zeZimbabwe zitshengisele ukuthula ngesikhathi lesi.
Bekuvele kusiza besivele siyikhangelele so sokuyikho isikhathi sesifekiwe sokumele nje siyisebenze kodwa ngokuthula kungela kudlwangudlwangu kungela kulwa lokutshayana lokwethuselana ukuze sibe le free and fair election ele credible result.
Abaningi babheke ngelihlo lokhozi ukubona ukuthi icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lizancintisana kukhetho lolu njengoba lalithe alithoze lincintise imithetho yekhetho ingakalungisiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, New Gibson Pepe.
Kunjalo nje ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi labo abangenelisanga ukuhlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll bazavunyelwa ukuwahlola kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Kusukela lapho iZEC ithi kabasoze babe besalithola ithuba. Kubika uBathabile Masuku.
U-District Elections Officer wakobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi uhlelo lokuhlola amabizo selugqitshiwe kodwa inani labantu abahlole amabizo liphansi kakhulu. Uthe akusoze kuqhubeke ukuhlola ukwenzela ukuthi iZEC yenelise ukuqoqa ugwalo oluqondileyo lwamabizo ababhalisela ukuvota olwe-voters roll.
Kuyaphetha kathesi i-voter inspection kusenzelwa ukuthi kuyelungiswa phela ngoba le kade silayo esibiza sithi provisional voters roll. Kathesi okuqoqwe kathesi abantu belungisa bekhangela information ekungu-provisional osokulungisiwe sokusiyalungiswa ke i-final voters roll. Yiyo ke esiza kutsho ukuthi sesilungele ukuthi singaya ku-election sisebenzisayo.
Ugcizelele wathi abantu balakho ukuqhubeka bebhalisela ukuvota emahofisini eZEC kodwa indawo ebezivuliwe phakathi komuzi wakobulawayo sezivaliwe.
I-voter registration kasiqedi lamhlanje siyaqhubeka siloko siregister emahofisini ethu aweZEC asebenza phakhe. Siyavala kuphela kuma-wards lapha siqalise uhlelo lwe-inspection. Kodwa kuma-ofisi zethu siyaqhubeka nge-voter registration.
Ukhomishina weZEC umnumzana Qhubani Moyo uthi inani labantu ababhalisele ukuvota lizakhutshwa emphakathini emalangeni aseduze.
Sesiqedile indaba ye-voter inspection. I-information yonke sesithethe sayikompayela sokuseleka ukuthi sigazethe. Kodwa okuqhathekileyo ukuthi i-voters roll sesiyikompayelile kanti isiphelile. Inamba yonke abantu abarejistileyo izaphuma emalangeni alandelayo.
Uthe njalo ukhetho luza kwenziwa ngoNtulikazi mhla ka-30 ethi nxa impumela ingavezi kuhle umnqobi kuzaphinda ukwenziwa ukhetho ngompandula mhla ka-8.
Proclamation isenziwe lokho kutsho ukuthi ilanga lokhetho selenziwe. Ukhetho luzayenziwa i-nomination code iyahlala mhla ka-14 June. I-election izenziwa ngemandla mhla ka-14 30 July. Na ukhetho lungazange lube lempumela elewina khonapho i-election i-run off izakhona mhla ka 8 September.
Kunjalo nje uZulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo ukubekwa kosuku lokhetho, abanye besithi bekumele kwenziwe kusase lesikhathi ukuze lulungiselelwe kuhle. Umnumzana Themba Chiveya olwela amalungelo oluntu uthi indlela usuku olubuya ngayo luzahlupha ngoba isikhathi sakhona esesisele sisincane.
Ngendlela olubuya ngayo against amanye ama reforms akade khangelelwe, isikhathi sakhona against ama reforms and other things, I think pasizahlupha ngendlela embona ngayo. Ukuvalwa kwe voter registration lakho futhi kuzachiya abanye abantu ngaphandle. Iyona nje generally proclamation for the date iyabidinga layo ukuthi ibekwe kusasengani kusaselesikhathi ukwenzela ukuthi abantu bathole amathuba alingeneyo, even ama-political parties.
Unkosikazi Theresia Musako uthi usuku lokhetho luseduzane kakhulu, ethi amabandla ezombusazwe akakhankasi okuzwayo kuthi inhlanganiso ezizimeleyo azikalungisi abantu abazakhangela ukhetho.
Usuku lekhetho mina mbona ngani luseduzane kakhulu kungenxa yokuthi ama-political parties amaningi mbona ngani kayakenzi lutho. Even the civic society kunje sokathi sawukabi lama observers ukuthi ukhetho lolu luthiwe lube free and fair. Angiboni ukuthi ikhona inhlanganiso esiba trainile so far.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Vusumuzi Chirwa uthi uyajabula kodwa uyakhonona ngesikhathi eside esithethweyo kulindelwe ukuthi kumenyezelwe. Ethi izekhi yiyo okumele ibe lomlando wokumemezela usuku lokhetho.
Ngokuzwa kosuku lolo osolu umemeziyo ngumongameli welizwe olokhetho mhla ka 30. Ngiyajabula kodwa ngilokukhonona ukuthi kanti bekuyinto enzima kangaka shiwa umnyaka wonke lo ukuthi nje amemezele usuku lolu abekwazi ukuthi inkumba sazise lathi njengezizalwane zeZimbabwe njengabantu abavotayo. Ngoba uyazi kahle kahle ukuthi ithemu le ayibambele ayithethe over from ugaba ayibambele ukuthi ayiphutshise ukuthi yaqala nini. Ngingathi vele ngamafitshane izekhi ayibe lo mlando wokuthi yona ibe yiyo ememezela usuku njengoba kuyo ephatha umdlalo wokhetho. Ngabe yiyo imemezela futhi njalo usuku lokhetho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko namhla eveza usuku lokhetho lukamhla ka 13 Ntulikazi lonyaka okuhle kwakhokhelela ekwethulweni kosuku lokuhlala kwedale lokubhalisa labo abalesifiso sokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lolwamakhansila ezabelweni mhla ka 14 Nhlangula. Mhlaka 11 Ntulikazi idale lezinduna lizahlala likhetha abameli balo edale lephalamende ele Council of Chiefs. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Igqwetha kundaba zesisekelo sombuso njalo engumkhokheli weMDC umnumzana Walsh Mencube uthi umongameli Mnangagwa wephule umthetho wezokhetho kanye lesisekelo sombuso ngokumemezela ilanga lokhetho iZimbabwe Electoral Commission ingakethuli uluhlu lwabantu abazavota olwe-voters roll. Ngakho uNcube uthi umanyano we-MDC Alliance ulakho ukuya emthethwandaba.
Nxa ususenza i-proclamation uyabe ususithi i-voters roll isikhona siphelele ilungile. Njengoba lamhlanje proclaime i-election kumele ukuthi ngingahamba ku-ZEC lamhlanje ngithi ngifuna i-voters roll banginike ukwenzela ukuthi sengiphelele voters roll ngingene kumbe ngifuna ukuba ngukansela kuward yami kumbe ngifuna ukuba ngu-MP ku-constituency kumbe ngifuna ukuba ngu-president ngihambe province by province ngile voters roll ngisithi abantu banginominate ngibacinga ukuthi bakhona ku-voters roll yini. Manje nxa i-voters roll ingakabi khona kodwa amalanga lawa ngu-14 seqalise ukubalwa namhlanje uday 1 uphelile kodwa ivoters roll kayikho. Izolo izolo lokho besidingi voters roll kuzek njenge MDC Alliance besala ukusinika besithi kayikho kodwa suqala amalanga 1 up to 14 ivoters rolling ngekho singela access kuyo ukuthi sikhangele ukwenzela ukuthi laba abafuna ukunominate badinge abantu abakhona kuvoters roll. Kakumelanga kube njalo, kumele kuqale kube le voters roll accessible efinyelelwa ngumuntu wonke ungakayenzi iproclamation.
Umthetho oyephuliweyo lapha ngumthetho wezokhetho i-electoral law.
Ye-constitution le electoral law. I-constitution ithi ukhetho kumele lube free and fair. I-constitution ithi every citizen ilelungelo yokuthi ingene ekhethweni to participate freely in election. Nxa ungela voters roll ngoba i-voters roll, i-voters roll yiyo i-campus yokuthi i-direction oyihamba yoyile. Kuku-constitution, kuku-electoral act khonoko. Njalo kuyi-common sense.
Usikhwica mfundo Walsh Mencube yingcwethi kundaba zesisekelo sombuso njalo ukhokhela ibandla le-MDC.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA-Debele.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kulamalunga ebandla lakhe leZANU-PF afuna ukumsusa embusweni nge-impeachment enganqoba kukhetho. Umnangagwa obekhuluma emhlanganweni okukhumisana umlotha phakathi kwabanqobayo labanqotshwayo kukhetho lwama-primaries ebandla lakhe lapho abanye abathi baqilibezelwa. Asizweni amazwi akhe.
I get intelligence that some of those who have won these primary elections, they have two minds. They have gone.
Ulabanye abasanda ukunqoba ukukhetho lwama primaries abanqobe ngokuqilibezela njengokubhadala abanye imali ukuthi bevotelwe ukwenzela ukuthi bangangena eParliament bengisuse embusweni ngeimpeachment. Kodwa ukuze ususe omunye embusweni kufane ube lesiqiniseko sokuthi ungakwenza lokho. Ngoba isekelo sombuso sicacile kukanti esezana uPF City kukhutshwa umuntu ungasowebandla ngokupheleleyo.
Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa, uStanekile Mhlanga uxoxe lencwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Cool. Ama primary elections wona asivezele ukuthi kulethumba elikhulu ukwedlula lelo besisithi likhona elihlazi kuka kuzani PF. Umuntu okhangelisisa izinto vele ube kubhekelele lokho ukuthi kungenzakala ngoba asikhumbuleni ukuthi isitimela lesi besikhangele i-direction ethize. Wonke umuntu ecule sigabe ama-province uphase evote athi afuna kwenziwe kanye. All of a sudden kwatshintshwa kwathiwa khona ama-province asevote asethe sefuna uMnangagwa. Akade kona phana ngoba i-politics ye-ZANU-PF i-politics athonethi ngesilungu yani i-politics yokuthi uyabe ufuna ukuthokozisa abantu abathize and kufuze bathokozise ngoba ilokhu i-life yakho ne-survival yakho isezandleni zabo in terms of uqhubeka kwakho uthi ungumongameli leparty iqhubeka elokhu ibusa.
Ye, kuyukuthi enganqoba umongameli Mnanga kwakukhethwa. Singabone seqalisa ukuxotsha abanye amalunga akhe kubandla ngoba siyezwa lapho uthi ukhetho liyezwa sizawubona ukuthi umi ngaphi. Ingani uyabethuse?
Mina ngokucabanga kwami vele even before election abanye bangawa. Angawa amanye ama-power departments. Because intelligence, Mnangagwa has always been a man of umuntu ohlele kwi-intelligence ekucupheni. Aba ngumcuphi, ube ngumcuphi omkhulu, dala ube ngumcuphi omkhulu ngesikhathi segugula and then so uyakwazi ukubophela imishila emuntwini, umuntu ekehamba yena embambe ngomshila ekwazi ukuthi uya ngaphi. Kungenzeka ukuthi akula muntu amesabayo kodwa uyacabangela o eqinisweni usezwile and akafuni ukuthi arock iboat yokanjoka sokusela iminyanga ezimbili kuphela and I see ukuthi ngokuthandileyo uforswe i-constitution ukuthi a-announce i-election date. So indaba yakhona inzima kakhulu kudlalwa lapha and ibizwe I think ekugcineni yilo lizonqoba ngoba ukulwa kwabantu ababi ekugcineni kwenza kuphume into engcono. Angithi kuphela inhlathi ingafa iy'ngalakade iyaziluma bese kuphuma nje encane enhle entsha.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zamukele ngokudana okukhulu isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esokulahla isicelo sokuthi kuguqulwe umthetho wezokhetho ukuze abeZimbabwe abasemazweni bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Kubika uBenedict Nhlapho.
Bakhala izimathunza beZimbabwe abahlala lokusebenza kwele South Africa. Umthethwa ndaba wesisekelo sombuso lamhlanje wethula isinqumo esilahla isicelo sokuthi bavunyelwe ukuvota besemazweni. Ngemva kwesicelo ebesibiswe kulumthethwa ndaba ngabeZimbabwe abathathu, umnumzana Gabriel Shumba, uSibonile Mfumisi, lo mnumzana Darlington Nyambia, abasemazweni laba bathi besebele themba lokuthi lo nyaka bazavunyelwa ukuvota bephandle kwelizwe. Womeli bandla leMDCT kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi kumenyezelwa kwelanga lokhetho qede lapho bancitshwe ithuba lokuvota kufana lomuntu okulimazayo qede lapho athele ibilebile esilondene.
Ngithi kufana nokuthi kukhona umuntu osikhombe ngesibhamu ilanga libalele kube kanti ama-regional bodies nama-continental bodies ne-international community babukele nje bashaya izandla. Kanti ke isicelo sika mongameli welizwe ukuthi sibuye ekhaya sigxile kakhulu ekuthini sikwazi ukuvota sila esikhona.
Le yinto egcizelelwa umgcinihlalo webandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Khalemana.
Bona kuyisenzo esibi kakhulu, isenzo esincindezela abantu. Kuyasibonisa nje mhlophe ukuthi kusaqhubeka kuya phambili ukucindezela obusenziwa umnumzana uMgabe lo Mnanga kuyaqhubeka uya phambili ngakho. Njengebandla lezaphu sidanile njalo sididekile ngalesi senzo.
Ngesikhathi lesisicelo kuxoxwa ngaso emthethwandaba, igqwetha ebelimela abathathu laba uMeli Thabane Mpofu watshela umthethwandaba ukuthi umugca womthetho wezokhetho wenqabela abasemazweni ukuthi baphatheke ekhethweni nxa sebefikise umnyaka bephandle kwelizwe awukho emthethweni ngakho kufanele wesulwe. AbeZimbabwe bathi isinqumo sanamhlanje sikhombisa sobala ukuthi bona abathathwa njengezalwane zeZimbabwe esipheleleyo. Abanye bathi kuzaba nzima lokuthi bayevota ngelanga lokhetho njengoba abaqatshi babo bazabe bebafuna emsebenzini ngapha kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mcaciseli Gwaza uthi sisodwa isizathu esingenza ukuthi kumenyezelwe ilanga lokhetho bese bencitshwa ithuba lokuvota.
Ngicabanga ukuthi uhulumeni uyesaba ngoba uyazi ukuthi wonke umuntu ongaphandle kwalela izwe kungumuntu vele owabalekela umbuso wakhe, okuyukuthi wonke umuntu ongaphandle vele uzovotela iqembu eliphikisayo. Kusho ukuthi ukuvumela kwawo i-diaspora vote kusho ukuthi basuke bevumela ukuthi sebefuna ukuphuma esikhundleni.
Loba kunjalo esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Stan Ndlovu uthi ayilahlwa imbeleko ngokufelwa.
It's unfortunate yaliwe kodwa ke I'm sure ukuthi kuzasikhuthaza ukuthi siqale manje ukusebenzela ukutshintsha ezokhetho ukuze ukuthi ngeminyaka lelandelayo 2023 i-diaspora vote leyibe khona ngoba indaba leyo ukuthi siphushe izinto mase kumele izenzeke ngesikhathi esincane vela ayisebenzi.
Umthetho wendaba kawuzange uveze izizathu zawo zalesinqumo, kodwa uthembise ukuthi ziza kwethulwa ngokuya kwesikhathi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Izakhamizi ze-Country Park kobulawayo zithi zikhangelele ukulala kuhle namuhla kulandela ukukhitshwa kukantokolotshi ololaka olumangalisayo obesehluphile kuleli lokitshi etshaya abantu ngamatshe njalo edlwengula abesifazana. Njengokubika kwe-Studio 7 izolo, umprofeti odume ngokubamba ontikolotshi Xhaka uLazarus Siziba uvukele namuhla wenza imithanithani yakhe wasekhipha okuyizinto okungaqondakaliyo okwesabisayo endlini ezimbili. Okunye kuphume endlini kaMnumzana Tito Gumbo yena obevele ecatshangelwa kwazothi okunye kwakhitshwa endlini omunye owesifazana owakokhumalo. Kodwa uSiziba ukubeke sobala ukuthi okuyizinto lokhu bekufakwe ezindlini zababili laba kodwa kayisikho kwabo. Sigxume uKansila weCowdrey Park uMnumzana Colette Ndlovu yena othi balethemba lokuthi bazabuquta namuhla.
USiziba ukhiphile ezindlini ezimbili khonokho athi yikho bekujikijela izindlu. Soke kusukisela ngemva kwakhe ekhuphile akulanto enye esike yenzakala, kusela kujikijela lokho kade kukhona. Esicabanga ukuthi maybe kungabe kuyukuthi khona sebekuqedile. Soke bengicabanga ukuthi kusasa yikho sesizaba lo mhlangano lezakhamizi ukwenzela ukuthi zingakhombelani ngemini ukuthi kuhlale kulokuthula esigabeni.
Iliza xwayisa yini futhi emhlanganweni khonapho kansila ukuthi abantu bengabofuya izinto ezinje?
Siza kuxwayisa kakhulu ngoba khonapho kufunyanwe khona asiwo banikazi ngabantu ade besithi belento zabo bathathe bayethukuza. So-ke kodwa labo kade belandela batsho ukuthi hhayi into le ilapha ekhaya. So sizazama ukuthi sixwayise kakhulu ukuthi umuntu unqayele inyamazana yakhe angabohamba eyifaka emizini yabantu.
Sibonile okukhitshiweyo bekulokunye okusadoli obekugqokiswe amangqongqo. Bayakukholwa yini abantu ukuthi impela yikho kuyizinto bekuhlupha?
Bayakukholwa ngoba kusukela bekukhophile kakula kutshaye okwekwenziwa. Okutshengisa ukuthi kuyikho kade kutshaya khona lokho.
UMnumzana Colette Ndlovu ngukansila welokitshi le-Country Park kobulawayo. Sengathi izakhamizi zingalala obukabhuka lamuhla. Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngosuku lokhetho kanye ngesinqomo kanye lesinqomo somthethwandaba esokuthi abahlala kwamanye amazwe kabasoze bavunyelwe ukuvota kulolu khetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho luza kwenziwa mhla ka 30 ngoNtulikazi. Kodwa ingcwethi kundaba zesisekelo uMnumzana Walshman Ncube uthi uMnangagwa wephule umthetho. Umthethwandaba weConstitutional Court walile ukuvumela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote kukhetholwa lonyaka. Kwanele olivalelisayo ngoNtungamile Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.